IZimbabwe ngelinye lamazwe akuhamba phambili ngenani eliphezulu labomama abafa bebeletha. UDokotela Andrew Muza, umqondisi wezempilakahle esiqintini seGwanda, uthi esinye sezizathu ezidala lokhu yikuswelakala kwezimoto ezithwala izigulane, ama-ambulance, ikakhulu ezibhedlela nasemakliniki asemaphandleni. Umuza uthi okwakathesi izimoto ezithwala izigulane zimbili kuphela, esithi eyodwa isesibhedlela semanama, kukanti enye isedolobheni leGwanda, kungenani lokuthi kulabantu abazinkulungwane ezilikhulu lamathumi amane kulindawo.
Abantu abangu-140,000 bebethembele kuma-ambulensi amabili kuphela. Imithwalo ibilayo kodwa ibisihlezi ingefileyo, yibo ubunzima ebesibhekane labo. Besisebenzisa imota ezimbili kuphela ebantwini abaningi kangaka besilomthwalo onzima.
Wengeze ethu lethemba lokuthi inani labomama abafa lapho bebeletha lizehla kulandela isipho semota yezigulane ekhitshwe ngabenkampani elungisa isamende eye-PPC.
Kasiyilondolozeni-ke li-ambulensi ukuze isincedise. Enye injongo yethu emqoka yokuthi sehlise inani labomama abafa bebeletha. Ama-ambulensi alomsebenzi omkhulu ngoba kuyiwo athwala abagulayo ebasa ezibhedlela ezikhulu ngokuphangisa. Sinethemba lokuthi limota izakwenza umsebenzi ube lula.
Umqondisi we-PPC eColenborn, umnumzana Alan Chabangu, uthi inkampani yakhe ithola inzuzo kuzulu, ngakho-ke kungumlando wayo ukubisela ingxenye ngokuphatheka kwenhlelo ezifana lalezi, esithi ngaphambilini bancedise isibhedlela esikhulu seGwanda ngokuthuthukisa indawo okugcinwa khona abantwana lapho begula.
Lingayigijimisi, lingijimise ngokuphela lanxa isithi hayi nathisanamanzi lingayinathisi, liyekele khonokho lunjalo ithi hayi lesayiphiwa ngeyamahala. Hhayi, ingenzi njalo. Yeyenu isingumntwanenu isiphakamisile thina njenge-PPC, ayikiliphakamise lani ilisebenzele ilincele.
Unkosazana Isabel Ndlovu, isakhamuzi emthabezi kwa-Tis, uthi limota izasiza kakhulu omama abazithweleyo lapho sekuthe baba nengxaki sokumele bagijimiselwe ezibhedlela ezinkulu.
Uyazisa mada baba nokujabula okumangalisayo ngoba i-ambulensi izinyawo ezimangalisayo okokuthi xa izigulane abazithweleyo sebegijinyiswa sokulobuzima kumbe bayeGwanda kumbe baya koBulawayo kube lula. Silokuthaba namhla okumangalisayo, silokujabula.
Ukhansela kaWard 6 umnumzana Canon Skhula uthi izakhamizi besezibhekane lobunzima bokuya ezibhedlela ezikhulu ngoba imoto ebithwala izigulane emthakezi ihlezi isifa.
Izakhamuzi ziphakeme kakhulu bekulobuzima ngoba isibhedlela esincanga umtete sesifuna ukuthi aphumelele ukuthi lapha bamfanise ukumelapha bamse eGwanda. Bekukhulu kakhulu ukuthi imota ihambe yesa ngesikhathi ngoba imota ebesilayo isiliyana elithi liguge kakhulu.
Imibiko yokusilela kwezimoto ezithwala abagulayo iza ngesikhathi kulokukhonona emphakathini nenathelo likahulumeni kamongameli Emmerson Mnangagwa lokuthengela izinduna imota. Iningi lithi uhulumeni bekumele athenge izimota ezizasiza umphakathi ezifana lama-ambulensi. Albert Nube owendaba ze-Studio 7 eMthabezi, eGwanda.